Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kusignal 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani mahlabe ezulu olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 womgcibelo omhlazi ku 26 Mbimbitho 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe ngokuthula lamhlanje kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho eZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kayibhizizwe.
This is a by-election. We're testing the capacity of ZEC, the sincerity of ZEC. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kunabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota.
Abangani bamasela ngokubani kona abayimele indaba amasela azibuza.
Iinkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo, ikakhulu inkomo, phansi komngcele weMlambapeli ohlukanisa eleBotswana leZimbabwe. UMongameli Joe Biden olemelika namhla ubesiphonande ekhulumisana leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi leRussia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe lamhlanje, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho eZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho, ngokunjalo kumele idilizwe. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eqeda voda esigabeni seGwatsana utshele intatheli zindaba ukuthi bakhathazekile kakhulu ngendlela equtshwe ngayo lolu khetho, okokuthi bazazama ngendlela zonke ezibalisa ukubika kumanyano weSADC ukuthi kulungisiswe udaba lweZEC. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
So we are excited, but we are also disappointed because if you look at the way the indelible ink is not that indelible, and we have received reports from across the whole country where we hear that ZEC has not done a perfect job. In fact, ZEC has failed to pass the different tests that were put: the integrity test, the independence test, the professionalism test, the accountability test. We have asked them numerous questions. They have not been able to account for them around the voter roll, around the issue of polling officers, around the issue of polling material, the printing of ballot papers, who printed, what threshold was the law respected. So we are going to take this issue seriously. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose, and ZEC is not professional, neither is it independent. This is a matter that we have to escalate within our own national jurisdiction, but beyond, in the context of SADC and the AU.
Hello, umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa. Kobulawayo izulu livuke lisina ukubangele ukuthi abantu bengasukumeli phezulu ukuyavota, kodwa ngokuya kwesikhathi lanqabe kunjalo. Intatheli zindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi bebebaninganyana abayevota.
Indwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo, okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote. Umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kulusu lwabavoti kumbe hatshi, engakangeni endlini yokuvotela. Nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota kade aphiwe iphepha lokuvota. Ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe. Ibandla leCitizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti. Isakhamuzi sakobulawayo eChabalala kuward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthula.
Ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwa. Khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukucila ngoba sikhangelwa endaweni ezithiniyo ngabantu abathiniyo. Kodwa besihlola lezithupha zethu ukuthi siyiso yini kusukela phandle kuzoyefika lapho zagcina khona sesingena-ke ebhokisini sovota. Angisuthisekile ngoba uyazivotela ntando kakho okubuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo kuba nguwe nje.
Isakhamuzi seNkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lonyaka akuvotelwa.
Ezeki ita sakwazi ukhethwa ukubalwa kwakhona sisuka singanasiqondi kahle ukubalwa kwakhona singaziwa kathesi nokuzaba kuhle. Ibizo lamthwa likho ngalisivotela khona ngani akula ma-post so somele ndidinge around angazikhulumeza lithola.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lalonyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki.
Sengivotile mama engikubonile okuhle namhla hayi yonke into ilula akula azi akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena apha novote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le first minute ekuvoteni ku-polling station. This time kungcono kakhulu because yonke into kukhiyezele akula msindo akulani abantu bayazikhulekela ugogo bangena baphuma bangena bavota.
Umkhokheli wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo uFreedom Rachel oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba seNkulumane.
Amanamba atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejistre ezindaweni zonaleziqinise ukuthi abantu bonakala bahlala khulukulekhulalezona lezi zindlu yini kumbe hashi lokho sokumele namapholisa kubakezeki beinvestigate into enjalo especially ngale eNkulumane eTerminus. Kulabantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe bethathwa from Unkosi mine bemkhuzi bezovota ngapha ayisibahlali beNkulumane.
Olola amalungelo oluntu umnumzana esincube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile.
Kube lokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamacembu aphikisayo labasekela amacembu aphikisayo. Siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amacembu aphikisayo bayaxotshwa kuma-polling station. Ngakho-ke amacembu aphikisayo kasoze abe labantu abazakwelusa ukukhululeka kokhetho lokuthi luhambe kahle. IZANU PF ithole ukusekelwa njalo ngayimsakazo ikahulumente okuyinto embi kakhulu. Ngakho-ke ngenxa yalokho ukhetha lusoze lube ngolukhululekileyo noma ikanjani.
Iningi labaxoxe le-Studio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okokuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lo phawu lokuvota olombala okucikile icane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili. Ukhetho lwalamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamashumi amabili lasithoba mnemibili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu umlondolozi Ndlovu oseHarare.
Embikweni okhitshwe ngabe-Election Resource Center ERC, indawo eziningi zilabantu abalutshwane abenelise ukuvota kulalabo ababhalise endaweni lezi. Njengomzekeliso, i-ERC ithi phakathi kwabantu ababhalise ukuvota eMutasa South kwenye polling station abangu-735, abantu abavotileyo bangu-157 kuTemkova eGweru. Kwenye indawo elabantu abangu-208 ababhalise ukuvota, kuvote abantu abangu-88 kuphela. Ingcweshi kwezombusazwe zithi lokhu kungabe kubangelwa indlela amabandla ezombusazwe akhankasa ngayo beqakathekisa abakhokheli babo ukwedlula amalunga ephalamende. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Pride Mkolo eHarare othi kusobala ukuba uZulu wazi abakhokheli ukwedlula abameli bezigaba.
Yinto ebesiyikhangelele ngoba i-by-election vele lona alikhiphi abantu abaningi ukuthi bevota ngoba kuyabongela ama-president. Lokhu ngenxa yokuthi ama-political parties akhona eZimbabwe ala bakhokheli abalamandla kakhulu. Ngakho ungakhangela uTshamisa, ukhangela uMnangagwa, bayebebiza abantu ukuthi bebezovota ngoba labo bayebelabantu babo.
Umnumzana Ngqobizitha Khumalo ebandla le-PDP uthi inhlolisiso abayenzileyo elizweni jikelele itshengisa ukuba abantu kabaphumanga ubuningi.
Yeah, there was a kind of political disturbance here. Kube le noise ebekhona la sokusethuselwa abantu sibisingwa. Kukhona abantu ebezanu, amapolisa akhanya ayebesaba phunga ngokuthatha isikhathi ukuthi ephunyise ubaba obesethusa abantu. Qale kucampaigna phakathi, abantu bamkhomba bathi umuntu lo ufuze uyacampaigna, bamphunyisa phandle. Kukhona nje ngiphuma phandle mina wahle waqala ukuthethisana lami le mbodlela ezimbili ezozifala bese ufuna ngiyacampaigna kuphendulane khona mthi angicampaigni mina ngiyakhona kustudio 7 baqalisa-ke ukufuna ukulwa lami wathreateni ukuthi engitshaye sibisini ezimbodlela kucina kuphuma amapholisa. Yena ukhuluma ukuthi abantu abe-NDC abe-opposing bafuze betshaye bazatshiselwa izindlu.
Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuba amabizo abantu abebhalwe phandle kwendawo zokuvota abebhalwe ngamabala amancane okwenza abanye abantu batshiyane lakho bengaboni amabizo abo. Abanye abantu bathi baswele amabizo abo endaweni lapho ababhalisa khona ukuvota. Amabandla aphikisayo athi lokhu kuyindlela yokucubelezela ukhetho. Kodwa izethi ithi akusiqiniso lokhu ngoba iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo abantu kumele babekezele badinga amabizo abo kuma-polling station wonke aseduzane nabo. Isikhulumeli sezethi umnumzana Jasper Mangwana uchasisa ngalokhu.
Okay, Lasaro, ziri kufamba zakanaka. Tingati tikuona ama-polling station edu, vanhu vavhura ama-polling station zakanaka makuseni ende makuvota kuri kuitika. Mapolice station dada anonoka kuvhura, kana vanonoka kuvhura ne 20 minutes vachanonoka kuvhura ne 20 minutes. Zvekare tiri kukurudzira vechinji kuti aiwa pakanya mutemo wekuvhota kana muchiti kana munhu akavhota akamaka ballot paper oritora picha orisa pasocial media kutyora mutemo kuko inotori mhosva nemutemo wenyika inosati.
Ukhetho lwethu luhambe kuhle. Ama-polling station avule ekuseni. Omele ibandla le-ZANU-PF ugatsha lwabatsha olwe-Youth League umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lizanqoba. Wengezelela esithi labo abathi ukhetho aluhlelekanga ngabazika ngomunwe ngoba bengalungiselelanga lolu khetho.
Sikhangelela ukuthi hayi sizanqoba kuma-by-elections lawa. Asandisanga vele ukunqotshwa nxa kuthe kwaba le-by-election. So thina ethu injongo ngiyokumeka sure ukuthi siyawina kulezo ndawo sibahluthunele sengezelele ku-2/3 majority esivele silayo ephalamenti.
IVEC ikhangele ukukhipha impumela yokhetho lwama-by-elections kusasa emini isithi labo abafuna ukubona ukuthi kuvotwe njani endaweni zabo banakho ukukhangela impumela ezaphanyekwa ngaphandle kwama-polling station. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden ole Melika namhla bekwele Poland lapho wakhulumisane lesiphepheli zakwele Ukraine ezivalekele impi lebutho lakwele Russia. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe ngodaba lweziphepheli zakwele Ukraine ngokuya kwesikhathi. Izigidi zabantu ezifika phose ezine 3.7 million sebaphephelela kwamanye amazwe bebalekela impi le. Umongameli Biden wazise ngeviki edluleyo ukuthi elemelika lizamukela iziphepheli zakwele Ukraine eziyinkulungwane ezilikhulu 100,000.
Lamlela ndwandwe
Lamlela ndwandwe
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampala kuvimbula
Lamlela ndwandwe
Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcele weZimbabwe leBotswana oyemlambapeli izakhamizi zemlambapeli zihlangane leziphathamandla zikahulumende ezijiyeneyo kuviki edluleyo ezibalisa umphathi ntambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kazembe Kazembe lomkhulu wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuze kubunjwe amaqhinga okwenqabela ukuntshontshwa kwezifuyo lokhu okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezikhulume kulombuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo athi ungabanjwa amasela aphinde abonakale esephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapele umnumzana Bheki Spencer Manyunu uthi kuyadingeka ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo, imbuzi kanye labo babhemi.
La mapholisa akhona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasosha. Kungaba kunjalo amasosha lawo angahlali inyanga bajintshwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esinika bona bephuma mihla ngemihla kusasa bekhona bethanda sebethatha inkomo sebeqhuba futhi?
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo wekhansil yeGwanda Rural District Council umnumzana Joram Ndlovu uthi ubugebengu buyeqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhenqa. Abantu laba ngeke uzwe lo hedo wokuthwa abantu bayaganyulwa kufuna izimali kwenzakalani yinto ezigcweleyo khonapha eMatsouth eGwanda South. So asisakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uthi uZulu kaselathemba kurhulumente okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumente, sebekhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamlamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo oyengunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emele abalimi yena ukhale ngabathuthisi emthethwandaba.
Kuma-prosecutors aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani kona abayimele indaba. Amasela ayazibusa thina njengabantu begwanda ama-farmers sithi sokuze bayichithe njengemeta
uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution hatho ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo imtshiso record zakhona ziseHarare kashe vetinary yakithi ngiyazi ibaningele data yonke yabantu kule ndawo ukuthi nxama vela kuthi ikomo gidi bakwazi bashiwe kuthi ngakabani kancube ngkajoji ngkabani babonakala banikazaninzabo futhi bathiwa amarekodi kaharare ngasilawo thinalapa anikazikhathi umsebe zokukhululisa.
Umnumzana Kazembe Kazembe uthi abazothatha lokhu abakutholileyo bayekwethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanawugwe edinga amasela enkomo. Ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail ukuze baqinisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithatha umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje singidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kwiziphathelane labesifazana yilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana uTilius Vanga ongumgcinisihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula eziphathelane lokhetho lwama-by-elections.
Engingathi kwenzakele abantu information ibingafiki ngendlela ikakhulu kuzakhamizi kungenxa yokuthi abantu bebengakwazi vele ukuthi kuyini okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Abantu bebengakwazi ukuthi kulabantu abasuswayo ephalamende labantu abasuswayo ezigabeni. Okunye kudalwa nje ukuthi abantu sebekhathele esingakuthi ignorance. Kodwa hayi amalungiselelo ona besiwabona bekulokuphithizela kuma-constraints la kumawadi wona lawo okulokhetho khona. Kodwa okunye kade sikunanzelela phakathi komuzi ama-posters abanye ekubona amanye esekhitshiwe. Njalo esikunanzelele kusukisela izolo sibone ibandla lezanu PF liqala ukubiza abantu abangomama libanika impuphu engikubone kusenzakala kumawadi wonke awenkulumane kunye lakuward 21 eThabalala lapho abantu ade beqala khona ukuphiwa impuphu kusukisela izolo lanamhlanje esikubone ukuthi lokhuyana bese kuyindlela yokuthenga amavoti.
Njengenhlanganiso kuyini elakwenzayo ukuthi likhuthaze ikakhulu abesifazane labatsha ukuthi besukumele phezulu bayevota, njalo ingxaki ezazikhona lazama njani ukuthi zilungisise?
Khona njengenhlanganiso sizamile ukugqugquzela ikakhulu ontanga sincedisane labo sibakhuthaza sibancedisa lapho kufanele khona ukuthi behambe bebhalisa ukuvota iloba nje bekungalula ngoba iveki ilikhona phakathi kwedolobho lakobulawayo okusho ukuthi abantu abasuka ngapha emalokishini kuba nzima kibo ukuthi beyefika. Kodwa besilokukhulumisana layo lokuyibhalela izincwadi ukuthi izame ukulehlisa indaba yokuthi yokurejista ukuvota ibuye emalokishini wonke ukuze bonke abantu befinyelele. Singathi ngezinye zezinto ezikade zisiba nzima kakhulu kodwa inhlanganiso izamile kakhulu ukugqugquzela abantu kunye labomama ukuthi bephatheke ehlelweni lokuthi berejista ukuvota ukuze benelise labo ukuzikhulumela ekhethweni.
Singathi lokhu kukhona kwesabela lokhuyana okokuthi izigaba zingancitshisa ngendaba zokuthi abantu abasukumeli phezulu kuyavota okwe-delimitation. Imizamo yonke yenziwa yini njalo liyasithiseka ngabantu ababhalisela ukuvota?
Ye, ukwesabela kokuncitshiswa kwezigaba kulokhu kukhona ngoba kuyikhonokho esikubalisayo ukuthi ukubhalisa kwangkhona ukuvota kusuka kube nzima ngoba lapha ukubhaliswa khona kusiba khathana. Njalo lohlelo lolu nxa lubuyile ezigabeni lusuka luthathe insuku ezilutshwana okwenza kungafinyeleli kuye wonke umuntu. So sisakwesabela. Okunye yikuthi abantu nje phose bonke abakobulawayo abahlali abaselathemba kuzeki, abayithembi, abalathemba kiyo ukuthi ingayenza okufaneleyo yini kulolu khetho. Kodwa sikhangelele ukuthi njengoba abantu bephathekile ngobuningi bangikhona sesingabe sesisukile engozini yokuthi siyehliselwe ama-constraints yethu njengobulawayo. Sibethemba abantu baphumile ngobuningi babo besiyarejista ukuvota ikakhulu omama labatsha.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana uTilius Vanga umgcinisihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane ngokuhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithole lendaba. Namhlanje sixoxa nengcweti ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo. Sihlaziya inhlanganiso ye-Operation Dudula.
Sakazi, ninjani nabalaleli? I-operation Dudula ne-Dudula movement ungathi kuzinhlangano ezimbili ezihlukeneyo. I-operation Dudula ungathi igcile eSoweto kube sekuthi Dudula movement ingase Alexandra. Iqiniso lilonke asikuboni, angikuboni mina njengento ezodlula le ngoba ababhedezeli bayo kukhona abakuzuzayo, kukho lokho abakwenzayo, ngoba kuzo lezi zinto zabo uma besiya kulaba bantu baphinda bathathe izimpahla zabantu, abakwenzi nje kungabi khona ukuganga phakathi. So uyabona-ke ukuthi ngoba bayazuza abazukukuyeka-ke lokhu masinyane, kuzoba khona eside isikhathi. Njalo futhi ungananzelela lento ukuthi lana eSouth Africa kudala yaba khona ingakhuzwa. So ngaleso sizathu ukutshengisela ukuthi abantu laba asebenze bazifoma lezi nhlangano babona ungathi-ke ukusho ukuthi vele kwezombusazo bayathola ukusupport, ngoba uma ngabe kuyukuthi lento ibingekho ukuthi kube khona abayisupportayo ikakhulukazi kwezombusazo kumaqembu ezepolitiki, ngiyacabanga ukuthi ngabe ayikafiki lapho esikhona manje. Njengokuthi nje sekuze kwakhiwa izinhlangano okutshengisela ukuthi yingoba bebona nabo ukuthi kunabathile ababaxhasayo ezigabeni zamapolitiki ezamaqembu epolitiki, ngoba sithi sikubona kwenzeka lokhu, uthole ukuthi emva kwakho nje uma kuqeda kudlula uzabona-ke ne-migration nayo seyisondela ingena isiqala ukubopha abantu.
Wona amabandla ezombusazwe siyabona lapha ukuthi i-DA engani iyafuna ukuthi abantu bokuza bahlale. O-ANC bona-ke
yebo, silizwile iqembu le-DA lisiza nesiphakamiso esingabukeka sisihle kubantu bokuhamba lapho abaye batshela khona ukuthi yini bengenzinikezwa ushwele lapho okuzokwenza ukuthi balungise amaphepha abo ngendlela ezilula, kungabhekwanga imicathango lena okumele vele uyilandele nxa ngabe kuwukuthi umuntu efuna ukucela ukuhlala elizweni. Iqembu elihlela kuzwakala liphakama liphikisana kakhulu nalokho okufakanisa i-DA i-Action SA yakamashaba. Sibonile vele ithema ifonywa leli qembu lahle lafonyelwa phezulu kwemgomo ethi yona abafuni abantu bangaphandle kulelizwe. Yiyo kakhulu engathi ngokwesilungu policy standing yabo laba bantu be-SMSA. Kodwa-ke okumangalisa kakhulu yikuthi iqembu eliyilona elibusayo silibona lithule, kodwa ukuthula kwalo kuchaza okuningi. Okokuqala, iqembu elibusayo siyakwazi ukuthi yilo elinikeze abantu bokuhlala imvumo yokungena, imvumo yokuhlala la kulelizwe. Kodwa manje ngoba lento sekungathi ipolitiki sebeyibhekisa kuyo njengokuthi yili qembu elintshotshozele ukuthi laba bantu bangaphandle bagcwale ngendlela abagcwala ngayo, esize sabona laphana ku-local government ungathi-ke sebeyiphanisa i-ANC ngalokho abathi kwenza kwakhe. Ngiyacabanga ukuthi lapho elikhona lisadidekile, alazi ukuthi kufanele lenze njani.
Lo-ke bekungumnumzana Zenzo Nkomo, ingcweti ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Thank you. isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwama-by-elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho e-ZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho, ngokunjalo kayidilizwe ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo. Silugciba ngelapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.